Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 13 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayihluza indaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphume ile parliament kumbe sibe silonke sikhona. Nxa sesiqedile ama consultations esizawenza loZulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngokuthi
Inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change edalela phezulu le Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngenyathela abangalithatha ngemva kokuvinjwa kuphatheka ukukhetho lwama-by-elections.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini. Zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele bezuza kuZulu omnengi kuzigidigidi zabantu kasikubone ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke okwedlula owamazwe asezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo. Ele China liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo etshiyeneyo emibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli yebandla ele Citizens Coalition for Change edalela phezulu ele Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngokumele bakwenze ngemva kokuvinjwa kwamalunga alelo bandla ukuphatheka ukukhetho lwama-by-elections. Ekhuluma lentalele izindaba eseHarare esikhulumele sebandla le-TCCC, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bazakwazisa intatheli izindaba nxa sebephumele sinqumo ngemva kohlelo lwabo lokuzwa imibono kaZulu ngokuthi baqhubeke bese parliament la kumakhansili na loba ukuthi bahle baphume.
Lapha njengedale elikhulu ele-TCCC Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly, sihluza ke udaba oluhlangana nelizwe lethu ikakhulu indaba yokuthi kulama records ayenziwayo angekho emthethweni, ukhitshwa ama-members ayekhethwe ngabantu kuhle kuParliament, kufakwa laba bafunwa ngumnankagwa kuma-by-elections akhona abantu bethu besaliswa ukuthi bancintise okungekho emthethweni. So sizayihluza lindaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphume ile parliament kumbe sibe silonke sikhona. Nxa sesiqedile ama consultations esizawenza loZulu jikelele, sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngokuthi. Okwesibili, ngokuthi sithethe thina asingeke simelele iparliament kuphela eyokulwisa indaba le nama-courts lizwile igqotha likhuluma lapha. Siza kipa njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu program of action ekuyangena ebantwini sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe sigwinye siqine ngoba silwa lo muntu ongelandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphenduliswe, ama constituencies lapho abantu bethu abalise ukuvota khona. Sifuna ukubona abantu besukuma bebhala ama petition besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli baba babafunayo hatha ababebafakele bona.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-TCCC. Ekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo osakhulayo oyebandla le-ZANU PF unkosazana Antonella Nare uthi ibandla le-TCCC kumele liqoqeke hatshi ukupha amanye amabandla umlandu.
Into ekhona lapha ikuthi i-TCCC yona njengebandla kufuze yona beqale iziqoqe umzini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masikhangele impe sizibonayo lapha ama by elections they can say ukuthi bona izani PF yiye eyenze ukuthi bengafuthi ama candidates but nxa sikukhangele sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo triple C eka sokulo Chabang simbona ngapha eceleni sibona ngapha lo Chamisa ngubudlwangu udlwangu obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinye isandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi ngesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa ase senza okufunwa libandla lezano PF
sengithanda ukubisele muva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhichiwe but bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izano PF kuphela kodwa yiwo lawa amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khona wona ama-courts are captured which is very wrong.
Lo ube ngunkosazana Antonella Nare osakhulayo ebandla lezano PF obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo esikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Njengozaphu sikupolitiki ukuthi siseze izinto ezimbili. Okokuqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe nguhulumende obusayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele izwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela izwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhetho ngoba yiyo indlela ekhona yokuthi uma ufuna e-state house uhamba ngayo. Kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo lube khona luhlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko. Yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo. Impumela yokhetho yama-results ama-election ayisazanga yaveza izifiso zabantu.
Pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ePhalamende kungento kuyinto engezake isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano uzano wawudla lo uzibuse wawuguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha. Iparlament khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izano sibe 2/3 majority asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikutsho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyefika namhlanje izano kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo ombuso weconstitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe iconstitution bayibhale kutsha number one. Number two kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayisaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgqali esihlalweni besebenza namasosha. Ngalokho ke kubona nxa kungathiwa abantu bayaprotesta kumbe bayademonstrate bayabhikisha bazabalaza entibe zabalaza into ethize kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwi lindaba kade lamangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesithengisele uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo. Izekhi le eyenzisa igebhe lembangu lesingundi engundi isenza lezanu kasangeni kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kiko ukuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabo ngarivumela kwaJob Khala labantu be-MRP abangu-9 asangeni kiko sesingcelelana sesibatshengisele ukuthi it is yini versus thina so uqhude maniki khathesi.
Lo ube ngomnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa le Studio 7 ese South Africa.
The Voice of America.
Lanxa uZulu ekhala ngokonakala kwesimo somnotho elizweni, ibhange elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke ukwedlula owamazwe asemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo okugoqela oweSouth Africa, oweZambia loweMozambique. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe libhanga leli namuhla. Lanxa kunjalo leli bhanga lethu umnotho weZimbabwe uzancipha ukhule ngesilinganiso sokuthathu okulengxenye kuphela ekhulwini 3.5% ngomnyaka ozayo okuyisilinganiso njalo esivezwe nguhulumende weZimbabwe. Lonyaka iWorld Bank ithi umnotho weZimbabwe ukhule ngokune okulengxenye kuphela ekhulwini i-4.5% kodwa uhulumende uthi ukhule ngokuhlanu okulengxenye i-5.5%. I-World Bank ithi ukuncipha komnotho lokhu ngomnyaka ozayo kuzabangelwa yizinto ezijiyeneyo ezigoqela ukoma komkhathi okuzaletha indlala emangalisayo. Sixoxele somabhizimusi olilunga le-TCCC umnumzana Pednico Bebe othi okukhulunywa i-World Bank akuhambelani lodubo abantu beZimbabwe ababhekane lalo.
Umbiko lo mpingamini ngumbiko osemaphepheni. Umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standards ababe bawakholektha possible from government itself. And nxa kuyukuthi bakholektha from government itself, i-growth yangikhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi ahlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alohlupho lokuthi ama-customers are shrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kakuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo ye sikhanyile sikuisivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni edlulayo ibiyisivuno ekade sikhanya nje abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB nokuthi bebengabe baningi kakhulu akade beholiswa i-World Food Program. Mhlawumbe kungaba lokubuyela ku-government ngoba bakholektha ama-taxes. Kuma-taxes any economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi nakuZulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso mpingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule economic situation ekabili kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende angiboni kusiba lokukhula kubekithi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweyo. Kwesokusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile empincamili kodwa ngenxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-tax kuhulumende.
Umnumzana Abednico Bebe ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-TCCC. Sixoxe njalo lo somabhizimusi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile akuthiyananga nalokho kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli kade kwephulwa nguMtuli ukuthi siphele sayakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngakho-ke kumnyaka ozayo akumangalisi futhi umuntu umdoda uzakwehla babankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought esitshayile sili kakhulu sibuleli kakhulu njalo kuzakhanya ukuthi umnyaka ozayo asoze sibe lesivuno esidlulelo sizaphelelwa izifuyo ngezindlela umnotho wethu wehlile kakhulu. Kuyakhanya ukuthi i-drought leyo silethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangeleade singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi besike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu, nakoko kwezokulima lokuthi usiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo, kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi.
Kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje? Singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa yiWorld Bank ukuthi ukhule ukwedlula oweSouth Africa, oweZambia, loweMozambique? Bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomuka bakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini, ngoba abantu bakhangelile ukuthi bathole ukudla, bathole impilo engconywana. Kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lanokumela phana, kodwa abantu ngalabahlupheka abayibaba phansi ngalabakuboni khonoku kuyizinto kunye, ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise. Noma singaze senze singenze imigwaqo ibe njani ibe mihle, namali okuze senze ama-product amakhulu la, kodwa inkakathalo yokuthi abantu badlile yini, abantu bale misebenzi yini, abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga. Yiko okuqakathekile, yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile, ngoba sekekwele izinga elingcono ukuthi uthola khona amathuba emisebenzi, amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo, amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi, amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona. Kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile, abantu behlupheka benganakudla, abantu behlupheka benganalo ukuthi abalibonayo, abantu babo abavumelani nabo khonokho.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele esiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikuboni kusiba loncedo ebantwini, akukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula. Ngakho-ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele bele mali, abavele bezuza, abavele besezihlalweni kuzulu omningi kumamiliyoni abantu, izigidigidi zabantu kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe, ngoba nanku phela indlala lokhu ikhona, ubuyanga lokhu ebukhona, zonke izinsiza abazibona ngalesiya sikhathi semuva lokhu eziqhubeka zisiya phambili. Abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini, bayaxotshwa emsebenzini, iholo kalikhweli, abantu lokhu behola amabhondi angathengiyo, imali lokhu ezisilela emabhenki, into yonke nje eluhlupho lokhu ikhona lanxa kukhunywa ngokuthi ezomnotho ziyakhula.
Sisiya nje eminyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala, ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani?
Uhlupho abantu abazalubona ngo-2024 lukhulu kakhulu. Ungakhangela isimo sezulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo, izulu elizakwenza ukuthi abantu badle, abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kusho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela, kanti inkomo lapha seziphelile. Ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka, kufa nkomo, kufa donki, kufa mbuzi, kufa yonke into. Singakhohle ukuthi kufa kwenkomo, kufa kwembuzi, kufa kwedonki, kufa kwenotho, ngokuba inotho yabantu abaningi yakhele phezu kwezifuyo. Ngakho-ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi, belahlekelwa yimisebenzi, belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo, belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana. Impilo izabanzima okunye abangakazi abaningi bahlangane lakho.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Ele China liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance ebutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo echiyeneyo emibhobho. Ikhasi lehofisi kamongameli Mnangagwa kunkundla e-X yayisaziwa ngokuthi yiTwitter lazise ukuthi uMnangagwa wamukele isipho lesi esivela eChina namhlanje e-Inkomo Barracks. emkhosini lo iChina ibimelwe ngumeli wayo eZimbabwe onguye ochaze kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la. Ekhuluma emkhosini lo Mnangagwena ubonge uhulumende weChina esithi ilizwe leli lingumngane oqotho weZimbabwe. Abantu beZimbabwe babuthanise inkulungwane ezingamachumi amane amarandi i-40,000 rand eyokunceda uFuture Chuma, umntwana owahlatshwa lugodo ebusweni wahlala lalo okwensuku ezinhlanu odokotela bedinga indlela zokulukhipha. Obekhokhela uhlelo lokubuthanisa loluncedo unkosazana Sizani Charity Chuma, umqondisi wenkampani yeMangakho Health and Beauty, uthi okwamanje umntwana ukhangelelwe ukuba uzabuyela emzini kakhulu logogo wakhe empandeni esabelweni seMathabeleland South, lapho azakwelatshwa khona eklinikhi esesigabeni lesi. Unkosazana Chuma uthi basebenzise enye imali le ekuthengeni okwakufunakala ngesikhathi umntwana eseHarare. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube oStudio 7.
Umntwana has been discharged from Harare Hospital. Usendleleni njengamanje yokubuyela ekhaya kugogo ePlumtree.
Yes, ngathi ibamele kanjani.
And it looks like he's recovering, but uzobe ebuyela esibhedlela for 7 days every day. Kumele bese esibhedlela esiyabhandijwa.
Indleko yangona abantu balifakela imizandla kumbe abantu bazimela nje.
Afaka kakhulu izandla okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu kakhulu. Sidlulisa ukubonga kakhulu. As we are speaking right now, I've got a paper lapha kwami ebonisa the imali ngendlela abantu abafake ngakhona, which is imali it was just close to maybe ngathi 40,000 uma seyifaka ngama rand, because kulabantu abafake imali ngama US dollar, kulabantu abafake imali ngama rand, kulabantu abafake imali ngama pula. So abantu basizile kakhulu, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu 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 umhlaba wonke nje, sokusele esigodini kuze kuthi America, UK, Canada, like, you know, people, they really participated on this thing. Okay, to kufuneka kakhulu from day one, kube ngama expenses okuthenga izinto zokuthi umntana nje eze engena ku operation at theater. We had to send Michelle, who is based in Harare, to run around buying all those things. And ama cost wakho konke khona lokho esesibhedlela, it came up to 7,800, if I'm not mistaken.
So okuyalandela uyabe kumele kwenziwe njani lokho ukuthi sihlephuna khonapho.
Since ngitsho ngithi umntwana okwamanje kuthiwa everyday kuzamele ukuthi esibhedlela, and since kungumntwana ohlala logogo lokhulu ekhaya, so what I've done is ngicela udriver wami ekhaya ukuthi ebemthatha everyday. Sikhuluma ngemakhaya norivine lokuthini, uzabe driver naye everyday emusa, because we don't even have a clinic la esiphuma khona. So uma kumele umntwana eclinic, it's a village. So kumele drive emhambise every day. So imali kanizoncedisa kupetroli kuyahlephuna khona lapho. Then uma sekumele kuma-reviews endaweni ezinyenza kokulawayo, bagibela ngayo khona lapho, leyo mali leyo incedise kakhulu ngakho konke. And ikwazile futhi lokuthi emthengele impahla, since ube ngumntwana obekade esesikolweni walimala esendleleni, and he had to be taken to the hospital up to today ubengenampahla. So ikube nemali enye ephumileyo yakwazisa ukuthi ithenge lo mntwana impahla, incedise transport and everything.
Yes, ngathi umntwana vele lokho ehlala logogo ungapi kathesi?
Umntwana bazohamba bemtshiya kugogo wakhe ekhaya, ugogo nokhulu.
So labazali bakhona?
Ayi, abekho abazali. Ubaba watshona, umama ngumuntu naye nje ozosebenzela laye kwele Botswana, ozihlalela le kwaseBotswana. So uzofika emtshiya umntwana kugogo, and we are not even talking of abantu okuthiwa ugogo lokhulu, abantu abasasebatsha, ngabantu asebekhule kakhulu, ngabantu abakhule kakhulu. Lokhana kokuthi kuyangenelela ifamily ezokwazi ukuthi incedise.
Ye, khuluma labantu ke ilizwi lakho lokugcina mama.
Umama azilwe ngithi ayingeke, ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bonke abema happiness iMangakho, nabo bonke abantu abaphathisileyo all over the world. We siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. As of mina ngisebenze ngaze ngabanjwa ngama councils ebusuku lenini, ngisebenza indaba kaFuture enalena. Ngidlulisa ukubonga kukhulu kakhulu, angazi ukuthi ngingathini uma singaqhubeka sisebenzisana futhi sibambisana ngendaba ezifana lazo nalezi, iZimbabwe jikelele yonke, kutsho ukuthi we will never fail each other.
Lo ngunkosazana Sizani Charity Chuma ongumqondisi weMangako Health and Beauty obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Queen Sowa, umongikazi owasebenza kwele Bhilithano kweminyaka engamashumi amabili lantathu 23. Uxoxa lo Gibbs Dube owestudio 7.
EZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. IRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo e-town, and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo. Ikhwenkwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo leli.
Mina ngokwami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela, ngakho-ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le, yeah, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izweni leZimbabwe ibingeyabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65, siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha eRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kulo?
I-insurance. Kuyafanana nje lama funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiyana, aqala from $17, the most affordable one. The most edulayo nge 120 ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga. Mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine usuhlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawentai sibe lama-prizes zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokhu okuchiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhonokho nje kuya-afodeka, asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye athatha aze afike kibo-300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120, and yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usithele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela, i-clinic yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovate, sikhangelele ukuthi sisazivula ngo-March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esesiqongweni, ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe. So ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngoJanuwari ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela sesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngoMatshi kuzabe kulesibhedlela esisesiqongweni.
Kodwa kwini ibizo lakho?
Ihlalani kuhle Rugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe sise-Hillside.
Ye, kwenokwenza ukuthi siswake khona ngale Hillside, kulokho ukuthi siswake emagogoba kumbe emagwegwe kumbe ephumula.
Yikho lapha engiwine khona ithenda, yikho lapha okulesibhedlela khona.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo. NguTabakancube sithi lilale.